Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lelami othandekile mhlanga. Lamuhla sixoxa loNkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, i-WILD. Sihlaziya inhlelo zokuthuthukisa impilo yabesifazana eziqhutshwa yile inhlanganiso.
Umsebenzi esiwenzayo njenge-Women's Institute for Leadership Development ngokulwela amalungelo abomama elizweni leZimbabwe. Amalungelo abomama kumele atholakale ngendlela eqondileyo. Ngakho-ke ngesikhathi lesi esikiso ese-COVID-19 sisebenza sihlangene lezinye inhlanganiso ukuthi silwele amalungelo afana lokuthola amanzi ngendlela eqondileyo. Ngakho-ke sibuye sisebenze endabeni ezempilakahle kulabo abakhulelweyo kanye lokuthi benelise ukuthi bathole amaphilisi asiza uma belesifiso sokuthi belamisele khatshana.
Sisebenza siseGwanda, eLupane, ePlumtree, eMzingwane kanye lakoBulawayo. Ngakho inhlelo sizenza zivumelane lalabo abangabe behlala kulezo zigaba. Okungabe kusehlukana zindawo esingabe sixoxisana labomama, lapho ngitsho abo social media abafana labo Twitter, Facebook, labo WhatsApp. Uhlupho luba sekuthini imali yokuba le data isuka ibe ningi okwamagama. Ngakho kube nzima ukuthi omama bangabe behlala emaphandleni benelise ukuthi nabo baphatheke kuhlelo ezingabe zisenzakala kulezo ndawo.
Sesikhangela-ke uhlelo lwamanzi, ukuyini eselikwenzile ngalolu hlelo? Sinazelela ukuthi amanzi asilela kwamanye amalokitshi akoBulawayo.
Udaba lwamanzi lunzima kakhulu, kodwa esesikwenzile njenge-WILD ukuthi sixhumane lezinye inhlanganiso ezikhona pha koBulawayo. Sabe sesisibala lokho esikubiza sisithi i-Community Action Group for Good Governance. Ngakho-ke sesizame ukuthi sihambe khona eluveve sisiyadingisisa ukuthi kungabe kwenzakaleni ukuthi izakhamizi zizithole zisikha amanzi angahlanzekanga, banathe amanzi balahlekelwa zimpilo zabo. Sesincedise imuli ngokudla nangemfanelo zokubona abezempilakahle. Ngakho-ke omama benelise ukuthi baqoqane ukuze bahlafune kabanzi ngodaba lwamanzi. Ngakho njengoba ngikhuluma nje, kule petition esithe sayithumela kunkokheli edalela iParliamente, sisitsho uhlupho olubhekane loBulawayo ukuthi kakuncedwe izakhamizi kusale sikhathi.
Bona abesifazana balwamukela njani usizo lwenu? Bayabuya yini ngobuningi babo nxa libamema emhlanganweni? Njalo libona ngani ukuthi inhlelo zenu ziyasebenza emphakathini?
Omama bayasukumela phezulu uma sibamema enhlelweni zethu. Siyenza inhlelo ezifana lokufundisa omama ngendaba zesisekelo sombuso lapha kuma-legal clinic esandise ukuthi sibe lawo ezigabeni ezehlukeneyo. Siyabafundisa ukuthi uma behlangana lenhlupho ezitshiyeneyo bangenzani, ikakhulu nxa sikhangela kundaba zokuxhumana labakhokheli. Siyakhuthaza omama ukuthi babe ngabantu abazisebenzayo, bangaze bahlalela izandla. Sibuye sibakhuthaze ukuthi baphatheke ngendlela ephakemeyo kumathuba aphathelane lobukhokheli. Kunje silohlelo oluncedisa omama ikakhulu uma sikhangele ekuthini indlela ibuzwa kwabaphambili, ukuhlelo esilibiza sisithi i-Running to Win Mentorship Conversations, lapho omama abaphatheke kwezombusazo kumbe ezombangazwe bahlanganiswa labontanga abalesifiso sokuqiniswa ngayonale indlela. Ngizanika umzekeliso ngesigaba seGwanda, lapha okuvele obekuvame ukuthi kulabo councilor besilisa kuphela kumawadi alichumi. Ngakho besekwenzakele okwesikhathi eside, kodwa ngemva kokusebenza khonale eGwanda sinanzelele ukuthi inani labomama abaveza isifiso sokuthi babe ngo-councilor
sakhuphuka sikhuluma nje eGwanda usekhona umama ongukansila omela amalungelo abo mama khona ngale eGwanda
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dudisile Mathema obona ngokwethulwa kwemibiko kwinhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development iWILD asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.